Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walomgela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 18 ngokuNhlangula 2024 uKipstube. Endaweni zethu namhlanje. Abantu abaningi bakuthothoza kwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni awenze lomkhokheli wakwale Russia.
Ama-political parties ndwana esenze ama-pronouncement ukuthi afuna izibandlo bani. Esiza kubona ekugcineni ukuthi kuzaba le compromise.
Ziqhubekela phambili inkulumo zokubumba uhulumende womanyano kwele South Africa.
Imkhuhlane nje yabongqondo yimkhuhlane esihlupha emakhaya, so asitholi i-treatment ekwanileyo.
Izakhamizi zikhala ngokuswelakala kwemithi lemitshina emakilinika lezibhedlela emaphandleni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abaningi eZimbabwe bachothozwa kwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa osemhlanganeni eSt Petersburg kwele Russia. Lapho athele khona umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin ukuba kahlalisekanga ngobudlelwano belizwe leZambia eleMalawi leleMelika. Uthe leMelika linika amazwe la imali yozomvikela ukwenzela ukukhawulisa eleZimbabwe. Bathi bekungamelanga uMnangagwa ethule lokhu ngoba kuza kwenza amazwe la angadlelani kahle leZimbabwe. Mnangagwa uphinde njalo watshela uPutin ukuba abafuna ukuthatha impisi ezikwele Zimbabwe bayavunyelwa ngoba ziningi kakhulu. Kodwa uPutin utshele uMnangagwa ukuba ilizwe lakhe lalo lilempisi eziningi. Ziqhubekela phambili inkulumo zokubumba uhulumende womanyano kwele South Africa. Ibandla le-African National Congress lehluleka ukuthola amavoti eneleyo kukhetho olusanda kuqhutshwa ukuze libumbe uhulumende elizimele. Axokozela amabandla ezombusazwe acelwe ngele-ANC ukuba ancedise ukubumba uhulumende. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sikhokhele ingcwethi kwezombusazwe Mnumzana Fortune Mlalazi.
Sesizwe kuphela amaphathi epronouncer ukuthi ubani kasimfuni, kodwa kufanele kunanzelele ukuthi inature ye-negotiation igcina isenza ukuthi ama-demands obukade wafakile ekuqaleni aphethe ungazange uphumelele kuwo ngoba kuyasokufanele ucompromise. So ama-political parties ndwana esenze ama-pronouncement ukuthi afuna izibandlo bani. Esiza kubona ekugcineni ukuthi kuzaba le compromise.
Yincase ukhangele kodwa kuyaphumani i-ANC ngeke yazimela yodwa yini?
Le ngenye option elayo ye-minority government, kodwa uhlupho lwayo yikuthi sithathe umzekelo sokapresident we-ANC uRamaphosa, lama cases akhe anjengephalaphala angareyizwa e-parliament kube lula ukuthi kuthiwe vote of no confidence. I think bangayi-avoida ngoba bazawe belo hlupho olukhulu kakhulu. I-ANC yebo ithungamele ekhethweni and isikhumbula ukuthi yele ele-40% idinga just above 12%. Ngibona ngani kuzaba lamaqembu athile azagcina ehambe ku-coalition layo i-ANC. Indaba ye-national unity le ejeni wade ikhuluma ngayo ngibone ngani ayisoze ipase. Singagcina sile coalition ye-DA kunye le-ANC, kodwa amalunga e-ANC ayalamanene. So i-ANC phakathi kobunzima, head or tail, uskiye sasimdlala emadwaleni elwagwelo, i-ANC phakathi kwenkinga ngathi ithi head kuzayichaya ukuthi kuzayichaya. So isebunzimeni obukhulu kakhulu.
Umnumzana Fortune Mlalazi yingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo wexoxa leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kwezemaphandleni izakhamizi zekaChechete esigabeni seWange zikhala ngokuhlaselwa yimikhuhlane ekuqela eyemvukuzane, eyengqondo, inyawo, izithuthwane leminye engelaphekiyo lula, zisithi akula mithi lemitshina eqondileyo ezibhedlela zikahulumende. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Omunye wabakhala ngohlupho lolu ngumnumzana Mandla Nkosi Mudenda oyisakhamuzi esigabeni seChisuma. Wathi amakilinika emaphandleni kawala mithi njalo lentengo yokuzelaphisa ezibhedlela ezizimeleyo ilukhuni.
Umkhuhlane njabo BP otshukela, umkhuhlane njengeyamehlo, amaqolo, amadolo, amafitsi. So imkhuhlane njengabongqondo, imkhuhlane esihlupha emakhaya, so asitholi i-treatment ekwanileyo yokuthi sisizakale.
Omunye wabaphathekileyo emzimbeni ngumnumzana Philip Ncube oleminyaka engamachumi ayisitshiyagalombili lengxenye 82 othi uphila nzima.
Ubulawazinyawo, konke amadolo, konke iqolo, isisu, ikhanda, kathesamehlo kasaboni, ngumuntu nje osetshona ehlezi kuphela.
Omunye njalo ongaphilanga ngunkosikazi Florence Mkandla owesigabeni seHlanganani esidobe.
Kathesi kangisakwanisi ukuba ngusobhuku sokuthi uthi hhayi sengithiyele ukuthi bangenise umntanami ukuthi abe ngusobhuku ngoba ngisakwanisi ukuhamba.
Uncube uthi loba besiya emtholampilo bafika badluliselwe phambili ukuyahlolwa emtshineni, kuhlupheke imali yokubhadala.
Ukuthi akubone udokotela uyabe ufuna imali, thina ngakhona kasi ayenelanga la. Uyathi yashukizwa sokuthi umtshina onjalo use-Richard Morris esibhedlela khona.
Isikhalazo sakhe sicizelelwa njalo ngokhansila wekaChechete umnumzana Give Me Again Moyo othi baningi abaphathekileyo emakhaya kodwa ngesimo semali bagcina bedlula emhlabeni besemakhaya abo.
Njenge-cancer yona umuntu uthi agive up, uhlazidele ngenxa yokuthi uwakwazi ukuthi i-cancer kayelapheki. Kodwa kungabe kade ethole imali umuntu lo kade ezakwanisa ukuthi ahanjise noma ayenze i-chemotherapy lesasiyizwe eyenzakalayo kwezindawo.
Umoyo uthi isabelopho sesonke semathebhele North selabantu abalemikhuhlane efana lebalisiweyo, ngakho kuyadingeka ukuba uhulumende ahlenge uzulu ngokubelaphisa. Inkulumo yakhe isekelwa luphenyo lweZimbabwe Vulnerability Assessment emaphandleni akulesi sabelo olufakaza ngohlupho lwemikhuhlane kulindawo. Ngokomzekeliso bathi inani labantu abangamachumi amathathu lesithupha, 36% baphila negcikwane le-HIV, kwande njalo imikhuhlane yetshukela, e-high blood pressure, izithuthwane, ezinso, ufuba, izinyawo leminye. Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sogatsha lwezempilakahle, umnumzana Donald Mujiri yehlule ngoba engabe phenduli imibuzo ayithunyelwe ngumsakazo lo. Kodwa uhola isabelo lesi umnumzana Richard Moyo uthi sokwasungulwa ukwakhiwa kwesibhedlela esizamela isabelo lesi eLupane esizahlonyiswa ngemitshina lezinsuku. Ngimele iStudio 7 ngisekaChechete eWange, nginguNokuthaba Dlamini.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguSithandekile Mhlanga kuStudio 7 namhlanje.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sicubungula ukuqakatheka komkhosi wencwala, kulandela ingxoxo eqhutshwe ngalolu daba kuyona le iviki njengengxenye yeBulawayo Arts Festival ehholu yeMcDonald's emzilikazi koBulawayo. Sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala
ongomunye wabakade besabela ulwazi umphakathi ngencwala njalo ekhokhela intombi zomhlahlandlela ezingamatshitshi.
Umwala ibikhangela ngesiko lethu, njalo ineyike yezinto ebisenza sithobe izulu, sithobe ukudla, nakabe ukhanga bebe ukuthi imali kwesikhathi sokuyabiza ebujabulweni wethu sibika sesibamba ukuthi sithole ukulima isikhathi sokuthi nxa sokufika futhi ukuthi kudliwe nxa sokusetshenziwe kuyobikwa futhi obekuvikela imikhuhlane imikhuhlane enjengabonyongo enjengani na abantu sebelande isihlobo sokulima ngoba inqwaba bekuyisikhathi sokuthi khona abantu babisela okwethumi bekufanana lokuthi babisela okwethumi siza inkosi iphayizini yonabana ibize likhona ngoba bekusabikwa mhanjiso enkosini inkosi kubize ukuthi ivumele abantu ukuthi bangazidlela sokubikiwe.
Sikubonile embuthanweni obuqoqiwe owencwala ungomunye wabakade besabela abantu ulwazi, yiluphi njalo olunye ulwazi olwabele abantu njalo abesifazana bangena ngaphi lapha ukuncwala lamantombazana?
Abesifazane bangena kakhulu ngoba yibo ababamandla, abantu babananzelela ukuthi omama yibo ababusi abakhulu, yibo amabutho amakhulu. Uyabona i-50-50 kuzele ikhona la kudala besingayinanzeleli, ungananzeleli ukuthi omama yibo abakhangela ukulima, yibo abakhangela ukudla, yibo abagcina imuli. So bayangena kakhulu enqabeni ngoba yibo abakhangela ukuthi imuli zidlile ziphathele kuhle ziyaphila bekhangela zakuthi omngabo yikho uzakusakuba amakhosikazi. Uyabona ababuthi isikhathi esingile behlala besegangeni bezilile, odonda ababasabe bengekhaya bekungisa zonke izinto lezi. Njalo inqwala incedise kakhulu ngoba bebelila amakazana amatshitshi bezofundiswa amatshitshi ukuthi bazivikele enqwabeni khonapha kubeyingxenye yokufundiswa ngendlela yokukhuliswa kuhle nokuziphatha ukuthi bengayi emacansini isikhathi singafiki engakazelelwa engaka indlela yakhe yokuthi ayikwenza ingakafika besephonde ohambe emacansini bezivikela futhi lomkhuhlane njengakubonana ongcikazi ama-STI. So ukulungisa amankazana kakhulu inqwala ngoba bebefundiswa ukuthi baziphathe ngendlela yokuzivikela.
Kungavuma ukuthi umkhosi wencwala lo uqhutshwe kulezi insuku?
Kufanele bevelibisele, kufanele bezenzele ngoba uyabona isizwe sethu sililimele ngoba sibafise ukwenza imikhuba eyayizeke isenziwa ibavikele. Okuqakathekileyo ukuthi kumele kubuyisele kwenziwe. Sesiqalile njengoba besekuqalile kunje, sekuqalile sekubeke kuye phambili abantu besifundisa isizwe sifundiswa usenzwanendlela ezizakwenza ukuthi isizwe sonekisa ukuthi sithole amanzi khathesi nje kabikho ngenyakhona khathesi abantwana bayadlakazekile baphephuka buhlungu bayazibenile benziwane nokuthi akusakambela imikhubo lamasiko ethu. Abantwana sebephenda ukuba ngabantu bokuzihambela nje azenze naphila impilo yakhe nje umntwana wasekakuvikeleka khona kuhlaka okwakukhona. Yikho mina ngithi kubuleke kubuyeke kuyenziwe singasebenza futhi kube kuhle lohulumende nxa engavuma angathi zabeli into ezinyenile ngathi zimele ithithi sile silandele imikhubo yethu angamangaka lelizwe lingabuyeka ebuhleni obukhulu benhlonipho enkulu nokugcinakala kwesizwe luhle. Ngakhona-ke yibo abangafunda kamthakazi bekuvele kukhona ngifuna ukuthi ukufuna ukusebenzisa yikho bekungaka mkhuhlane ebuningi bengakazinto ezimbi zonezo ezibona zisenzakale ngoba bekunemikhulu ebikhangekwa yinkosi zamakhosikazi.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Patricia Chabalala ophatheke kwingxoxo yokuchasisa ngokuqakatheka komkhosi wencwala. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo sizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Ilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga. Wothi-ke sike sizwe ukuthi uChris Gande usiphatheleni namhlanje.
Lingalitshona njani silukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Zibusiso Mhabahaba Mkhwananzi, isikhulumeli sogatsha lwabatsha kubandla le-MRP. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Linjani balaleli womsakazo? Yebo, sike sathi ukubotshwa kuyona leyo uLwesithathu odlulileyo sibotshelwa ukuhlambulula lokukhipha ingcekeza ekhona eganyeni esigcwele egcwaliswa ngabantu bokuza abazibiza bona bethi bangamapostori. Egangeni lapho into esihlangana lazo ikakhulu lapho besikhona ngaleli iviki besisesiporweni endaweni yeCatcher Park lapho esingathi khona bagcwele khona kakhulu ukudlula indawo zonke zakobulawayo. Uzonanzelela ukuthi basakazi labalaleli kulezikhali abazisebenzisayo laba bantu ezigoqela imhedla yezingqamu, indiwo, amanarithi, amapikitsha abantu afakwe emabhodleleni, amagama abantu abothelwe ezihlahleni. Ongakunanzelela okwinto kwakhona awungeke utsho ukuthi lisonto ngempela kodwa ngathi kuhlangene lokuthakathana phakathi. Esikwenzayo sihamba sichisa lawa amalembu angamafulegi abafakayo njalo laba bantu abaningi sebelemishasha balemikhukhu balima lembhida khonapho egangeni okuchaza ukuthi ngabantu asebehleli banzinza. Akuseyo sonto kuphela kodwa sokuzindawo zokuhlala lokuhlala khona kulabantwana abancinyane okufanele ukuthi ngabe basesikolweni kodwa bekhanya labo khanya kungamakhosikazi alabo bathi omatsibaba.
Manje abantu bona laba ngabantu abavele besithi kuyini abakwenzayo?
Labo matsibaba abanye bakhona kulelo lisonto abanye sibathola bengabantu vele abadakiweyo okuchaza sobala ukuthi akula nkonzo eyenziwayo.
Sike sezwa umanisipala laye esithi udaba lolu luyamkhathaza usefuna laye ukuthi angenele. Selike lezwa yini kumbe lahlalisana laye umanisipala?
Umanisipala singakaqali uhlelo. Uhlelo siqale ngenyanga le edlulileyo nge-Wednesday ngoba sinanzelela ukuthi ngokwesintu ilanga langeLwesithathu ilanga lamazinyo. Yikho lathi sikhethelwa naleli ilanga lokuthi sibakhiphe. Bona sesibakhiphile emalokitshini phose wonke wakobulawayo agoqela laphana enoksimu agoqela eCatcher Park onjube olobhengula wonke amaganga enkulumane iganga lasephumula. Umanisipala sakhuluma laye sahlala laye phansi wasichazela sobala wathi yena imizamo ayizamayo iyehlula ukuthi khona bebakhiphe laba bantu. Yikho lathi sikubone kufanele njengezakhamizi labahlali bakobulawayo ukuthi sizisukumele sibasuse laba bantu.
Ungasitshela ukuthi amapholisa aze alibophe alethe secala bani njalo umamangala ube ngubani?
Wona amapholisa ebengakasiyethesi icala kodwa obemangele kukhanya ngomadzibaba omkhulu okhangele wonke amachurchi wona lawa asegangeni day bebe sebehaye amabhawu ukuthi azotshaya amalunga wethu. Ngokunjalo lawa mabhawu babuye behamba lawo lamapholisa kodwa ke sebesithatha basisa enkambeni safika sawachazela amapholisa uhlelo esingalo. Lawa amapholisa abatshela ukuthi labo abala mvumo yokuthi baye egangeni basebesixwayisa ukuthi ngalesi sikhathi besephenya lolu daba akumelanga kube lo muntu osegangeni. Lathi basebesinikeza iwarning bathi akumelanga sibalande futhi njalo ngoba besokulodlame besokungathi kulofuna ukuchayana phakathi kwamabhawu abe hayo ngabomadzibaba lamalunga ethu.
Ungasitshela ukuthi amapholisa aze alibophe alethe secala bani?
Bekungelacala ebese siliyethesiwe kodwa uma simangalela onguye umadzibaba omkhulu ebe kusemangalele ukuthi indaba sichise amalembu abo lokubulala indiwo zabo ngoba bebekhala ngokuthi thina siyenze i-property damaged entweni zabo abazithengileyo. Bebalisa lokuthi indiwo zabo zingama $80 udiwo lulodwa ngoba zinengi kakhulu indiwo laphana esifike sazivulala, maningi kakhulu amafulegi laphana esifike sawachisa. Kodwa ke icala akusabhalwanga docket. Amapholisa sekunanzelela ukuthi sabachazela ukuthi thina okwenza sachisa lezi zinto kuyikuthi kungaphandle kwesiko lwesintwini ukuthi kube lamadende asegangeni awu bazwisisa yikho ukuthi ukusuka kwethu enkambeni
lo ke bekungumnomzana Zibusiso Mhabahaba Mkhwananzi isikhulumeli sogatsha lwabatsha kubandla le MRP ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Dande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilani.
Siyabonga kakhulu Chris Gande ungadinwa lakusasa. Kwamanje sike sizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Abesifazane labatsha bayinsika yokuthula lomvikela emhlabeni jikelele ngokutsho komanyano wamazwe omhlaba o-United Nations. Impela nxa ukulinganiswa kwamathuba obulili kungakhuthazwa ngesikhathi sokukhula, ukuthula lomvikela kungaphathisa ukwenqabela ukuthi kungabi losapho oluvimba ukuthuthukisa kwamathuba abesilisa labesifazane. Ngokunjalo inhlelo eziphathisa abesifazane zingancedisa ukukhuthaza umphakathi ozinzileyo. EleMelika kade nangukholwa ukuthi ukuphakamisa abasakhulayo ukuphakamisa abesifazane. Ukuphakamisa abesifazane ukuphakamisa abasakhulayo. Ukuphakamisa bonke bobabili kubaphakamisa nokuphakamisa umphakathi wonke. Ngendlela yokuletha ukuthula nokuvikela umhlaba wonke jikelele. Kutsho omela eleMelika kumanyano we-United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield. Ngokuswelakala kwenhlanhla siyazi ukuthi sikhuluma nje abasakhulayo ikakhulu abesifazane yibo abathinteka kakhulu ngesikhathi sempi. Impi iphazamisa imfundo yabo, yehlise amathuba elakusasa eliqhakazekileyo. Iyavimba amathuba abo okukhuluma okusezinhliziyweni zabo, inciphisa amathuba okuphatheka kwezomnotho elizwe. Kungakhathalekile, sesibone abasakhulayo bemisana lobunzima lobu emhlabeni jikelele, besiba yibo abazilungisela elakusasa labo, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Kumele senze konke okusemandleni ethu ukubaseka nokubaphakamisa abasakhulayo laba. Le indikimba yomkhankaso weleMelika othiwa The United States Strategy to Prevent Conflict and Promote Stability utshengisa usekelo lwethu ekuvimbeni impi ekhona kathesi kukhuthazwa ukuphatheka kwabasakhulayo labesifazane. Kusetshenziswa ubuciko obubanzi obugqugquzela ukuthula lomvikela. Ayisikho kodwa ukwenza, yikho esimele sikwenze, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Le ayisimgoqo esibamba ngamandla ukuthi amazwe ayilandele njengalokho okuthiwa ngabanye. Le yimigoqo ecelwa ngabasakhulayo balawo mazwe. Ekugcineni ukuthula lokuzinza kungaba khona kuphela kungaba lenhlelo ezikhuthaza ukukhulumisana, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Ngokunjalo kufanele ukuba sisebenze ndawonye ukubuthelela amandla abasakhulayo labesifazane ukuze sisebenze labo lamuhla lansuku zonke.
Leyo bekuyimbono kahulumende weMelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America
silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Njengenhlala yenza nanti uhlelo abaculi bethu.
Thanda umculo umbhatanga umculo wesintu ogijima negazi lona uThokozane kaMncube wedomo lemenemene bakwethu ngithi anginazisi ukuthi sesiyikhiphe i-album entsha esihloko sayo sithi imali yami. Elfam iyatholakala nje ngathi zizalisto zonke nje akhona bano Amazon obanibani namayela Spotify nabo Apple Music iTunes njalo njalo nje ikhona bakwethu. Futhi-ke kulalbhamu ngisebenze nala madoda evelebe ngisebenza nayo ekuqaleni ukuba kumaqhudi Mkhize lo ngebhadre sesishiyile emhlabeni ushiye edlala ubasketball wakhe ngendlela emnandi kakhulu. Kuligida sisebenzise uThemba Tsotsi Dlamini lo wayedume wayesedlala abakhwenyana nabangani nendoda engaziwa nofelewe. Wasekuthi kuma-keyboard sasebenzisa uKhehla Nkosi, hhawu udlale kamnandi fana kamnandi ngendlela yesimanga. Bakwethu imnandi albhamu ngiyithola nje iy'tolo zama-digital stores. Ya imnandi ngoba phela abantu abaphesheya Nkosana kubuhlungu kunzima ukuthi bespedayisele ama-CD ngoba bakude kakhulu ama-USB, so kuyikho ukuthi beyilandele kuma-digital stores. WhatsApp 0745172094 noma uza kwethu esinaye ukhuphe 0834851171. Ngiyabonga kakhulu nisupport njengoba ngisupport ngizoqala. Ngiyabonga kakhulu.
Lesele phela ukuthi njani lundoda uyazi usikhumbuza ama Soul Brothers. Libona njani ke ingoma zakhe? Lizibona njani ingoma zakhe zonke lezi? Kodwa ke kulokunye sifisa ukuthi silitshele khona. Kulabantu bakhuluma ngezenguqu lapho ukuthi Zimbabwe Warriors leSoto ngakhala abantu. Bathi 2-0 konapho ke ukushaywa kunzima kakhulu ukuthi iqembu leZimbabwe balishaya ngendlela ebuhlungu kakhulu. Sesibona ke kulobusane eMgumbo uthi kambe kwenzakala ukuthi isicele kuCAF, isicele la kuZipa, kuFIFA ukuthi kube kuvalwe phela ezomdlalo lezi sibonazana eZimbabwe kayenzi kahle. Kuzobuya ke uDumo Oluhle uthi hayi phela sibonazana uBrito kayingcono kakhulu kunalokho esikubonayo. Kuzobuya ke uSimisani uthi akuxothwe amaziki la avela eBhilitali adlalela amaqembu amalutshwane angaziwayo. Lapho ukhuluma ngamajaha lawa awenguqu kodwa sibuyele futhi sizwe ke ezomculo siyaphambili. I'm not afraid to die. change utelemanzi umenemene sikakehlukana nesihloko zethu sesikhangela indaba yezigokhela abantu abaningi bachothozwa kwedulwe umongameli emasomnanga kwemhlanganweni ozela umgokheli wakule Russia sigquba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.